Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 12 kuSibandlela 2022 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukuchawa kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu ukuvikela amalungelo ezisebenzi
amapolisa eHarare achaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso yeAthuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho.
Udaba lwama-PCR test sesikhale ngalo kaningi. Sithi ngabe kuyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube lalokhu esithi standardized rate ye-testing kwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula ikakhulu during this time ye-COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Amapolisa kwele Botswana athi abophe abantu abangabalikhulu abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa i-COVID-19 zivazela. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iAthuz ithi amalunga ayo achaywe ngamapolisa kakubi njalo kwabotshwa ababalisi abalitshumi lanhlanu ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo eHarare namuhla. Ithi ababotshiweyo bagoqela umkhokeli walinhlanganiso umnumzana obethi Masaraure uWellington Gweshe Suko Luhle Ndlovu Linia Nkiwane Rudo Mapurutse labanye. Ababalisi laba babotshelwe phambi kwamahofisi eNASA lapho ekade kumele kuqhutshelwe khona umhlangano wokukhulumisana ngeholo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Kodwa lomhlangano ucine udluliselwa kusuku lwangolwesihlanu ngoba imitshina yokuxhumanisa abantu ibingasebenzi. Umasara ure labanye bakhe bebetshengisela besithi uhulumende kumele abaholise $540 ababeyihola ngo-2018. Igqwetha elibamelayo umnumzana Trusty Manda ubesenkambeni yamapolisa ngesikhathi sisiya emoyeni ezama ukuzisisa ukuthi icala bani abaletheswayo. Kunakanelwa ukuthi baza kwetheswa icala lokutshengisela bengela mvumo yamapolisa. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukuchawa kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu ukuvikela amalungelo ezisebenzi ukuvikela amalungelo abhaliweyo acaca kamhlophe kwa ohlelweni lwemithetho yelizwe kunye lesisekelo sombuso iconstitution ngokuba iyavumela iconstitution ukuthi izisebenzi lapho bonke abantu batshengisele besola kumbe bexhasa besekela okuthile. Ngakho ke amatichala ale lungelo lokuthi ayimgoqweni atoyitoye athi kasiholi kasiphathwa kahle noma yisiphi isisebenzi njalo silelungelo lakho nalokho ngokwemithetho yelizwe. Ukuchawa kwabantu kuveza kahle kamhlophe ukungahloniphi imithetho, ukungahloniphi amalungelo abantu. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi amatitshala kawaholi, izisebenzi kahulumende kaziholi, abantu beZimbabwe kabaholi, bathola imali encane engathengi lutho. Ngokuya ngokwempilo bekufanele ukuthi ngabe kakutshengisele matitshala kuphela, ngabe kutshengisela wonke umuntu elizweni ngoba yiyo kodwa indlela ezakwenza ukuthi izinto zilunge.
Inkulumo zodaba lweholo lezi ebezimele ziqhutshwe namuhla osokuthiwa zizaqhutshwa ngolwesihlanu ubona ziphuma lokubambekayo na?
Ungaba muhle umphumela kanti ke njalo ungangabi muhle kusiya ngokuthi baxoxisane ngayiphi indlela kodwa vele kayikho indlela yokulungisa lokhu ngokuhlala phansi lezi sebenzi leziyana laleziyana. Umonakalo omkhulu ukudilike ezomnotho zisoniwa yipolitiki. Ngakho ke kasingakhohlwa ukuthi ezomnotho yizo ezenza abantu bahole imali efaneleyo. Ezomnotho ziya ngokuthi ipolitiki injani. Nxa kuwe ipolitiki ezomnotho ziyawo. Ipolitiki yethu kayimanga kahle yiyo imisa kabo umkhonomi. Nxa umkhonomi ungamanga kahle amaholo kawami kahle. Ngakho ke kuzadingeka ukuthi indaba le ibanjwe yibo bonke abantu hayi izisebenzi kuphela. Isukunyelwe ekuthini kulungiswe iikhonomi. Ukuze kulungiswe iikhonomi kumele kulungiswe ipolitiki. Ngaphandle kwalokho kuzahlala kuhlupha kunjengoba kunje ngokuba uhulumende ngendlela okungakhona lamaholo akhona le iikhonomi ekhona akulanto angayilungisa kungalungisanga ipolitiki.
Umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezavuleka ePhalamende lakumakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga eMDC Alliance lokubhubha kwalabo ababephethe lezo zikhundla. Umkhokheli wemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo utshele inkundla yesayithi namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umemezele ama-by-elections lawa buthumuthumu. Wengeze wathi bayakwazi ukuba ibandla leZANU PF lijonge ukuqilibezela. Ngakho uthe abasoze bazihluphe ngalawa ma-by-elections kodwa bazaqhubeka belungiselela ukhetho luka 2023. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisikhombisa 765 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebulewe yicoronavirus eZimbabwe sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amabili lanye 5201. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bedlula inkulungwane ezine 4380 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4783. Abahlatshwe esithathu bangamakhulu ayisishiyangalombili lamatshumi amane 840. Amapolisa kwele Botswana athi abophe abantu abaphose befike kukhulu besetheswa umlando wokuzama ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 awukuzibazela. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Isikhulumi samapholisa kwele Botswana umnumzana Niyebagali uthi abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanye i-71 babotshwe emngceleni etshiyeneyo bezama ukungena elizweni bephethe amaphepha okuzikhandela awe-PCR test. Lokhu kuguqela abalitshumi lanhlanu i-15 abokuza kuthi abanye ngabeBotswana. Ubagali uthi ababanjwe labo bahlawuliswe imali engadlula amapula inkulungwane ezintathu i-3000 pula kukanti abanye bamiswe phambi komthethwandaba bagwetshwa kodwa baphiwa isigwebo ezingabenzi babhike kuqonqoselwa ukuthi bengaphindi futhi bedale icala elifanayo. Ukubotshwa kwabantu abalamaphepha okuzibazela kuza ngesikhathi iningi likhala ngokuthi intengo yokuhlolwa COVID-19 iPCR test iphezulu kakhulu. Indawo zempila kahle kwele Botswana zihlawulisa amadola emelika phakathi kwamachuma esithupha i-$60 kusiya kwamachumi ayitshiyagalombili i-$80. Lokhu kushiye abanye abeZimbabwe besehluleka ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhisimusi. Umnumzana Mthabisi Dubena okade kwele South Africa ngekhefu uthi noma nje ungaqondanga ukuthi abantu besebenzisa amaphepha e-COVID-19 okuzibazela, intengo yokuhlola kumele iyehliswe.
Udaba lwama PCR test sesikhale ngalo kaningi, sithi ngabe kuyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube lalokho esithi standardized rate ye testing, kwenzela ukuthi ukuhamba phakathi kwamazwe kube lula, ikakhulu during this time ye COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Ngokunja lo mnumzana Rodwell Moyo, yena ongena kaningi kwele Botswana ezothengisa impahla yakhe, uthi ngaphandle kwendleko zemali ukuhlolwa kaningi kubuhlungu.
Kulohlupho lukhona lapha ngolwemali, ikakhulu kwi-testing i-COVID. Imali zangkhona ezi-involved iziningi kakhulu. Uyatesta iZimbabwe nge-30 US, ufika kweBotswana lakho futhi uyaphinda uyatesta. Khonkhana kusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi usanda kwi-testa uphinde uyetesta.
Umoyo uqhubeke wesithi kumele kube ludaba oluhlafunwa inkokheli yamazwe athiyeneyo ukuze kubonwe ukuthi akulandlela okungehliswa ngayo inhlawulo yokuhlolwa.
Kanti uhulumende wababili bebe nendlela kwenza ukuthi nxa utestile ngapha ngalo suku uyungatesti. Okunye futhi okuhluphayo imali ezi-involved ndisuka zibe ziningi kakhulu, ngoba uzabhatala 30 eBotswana ingafika uhlala amalanga ekuphendukenisa utestwa futhi. Njengoba abantu sebahlatshwa amakhadi bethwele, why don't we have a system whereby umuntu lekhadi kube simplified other than ukuthi uyakulokhu ubhada ngohlobo zotestwa wona sowahlaba? And khayethi ngakuba le ndlela yenza kube simple kuma-procedures lapha ungabi lama-delays.
Ele Botswana ilolodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elintengo ephezulu yokuhlola i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Ele South Africa ulandela umfutho ofakwe ngabe Council of Medical Schemes, bayehlisa intengo yokuhlola i-COVID-19 isuka kumaranda ngamakhulu ayisishiyagalombili lengxenye i-R850 kusiya kumakhulu amahlanu i-R500. EZimbabwe indawo eziningi zihlawulisa phakathi kwamachumi amabili amadola emelika i-$20 kusiya kumachumi amathathu i-$30. Kusenjalo umongameli Mokgweetsi Masiswa kwele Botswana usungule umsebenzi ngolwesibili ngemva kokuhlala amalanga alithume ezivalele emzini wakhe kulandela ukutholakala kwakhe ele COVID-19. Umasisi ukhuthe ukungena umhlangano we-SADC wona wenzelwa eMalawi ukuhlaziya isimo saseMozambique ngenxa yesimo sakhe. Umsekeli kaMasisi umnumzana Silamba Tshokwane nguye omele iBotswana emhlanganweni lo oqhutshwe ngolwesibili langolwesithathu. Ngingumqondisi wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Izakhamizi zeLupane East enyakatho yemaNdebeleni seziveze ukukhathazeka okukhulu phezu kodaba lwababalisi abafundisa ezikolo zeprimary kulumango abangazi ulimi lwesiNdebele. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi ezixoxele leStudio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mishe Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besiswenene ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi siqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli babengazwisisi, bona basebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters empini. Khonokho kuyasihlupha. Njalo lase ezikoleni kuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini, ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwa nazi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Ngiphonga ubona this time kunabantu abaphonga ukuthi bafuna ukumayina sebedrila isigodi, asangesithole i-information. Bafika nje badrila umgodi kwabaye ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezabuya sibonisane nabo ukuthi nasibe ngama-first preparents kuleyo ndawo, ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini zolufane nabo ngifisa ukuthi ngaya kuyavuma ukuthi khona sanelise ukubonana leziphathamandla zizwe esikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
Umeli weLupane East edalela ephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsindaba phendule.
silo hlupho esibhekane lalo olabantwana ikakhulu eprimary ku education abantwana abafundiswa ngama teacher angakwanisi ulimi olukhulunywa ngabantwana kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku public service la ku education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba si public service ibiqhatha ama teacher ingazange ya consider ukuthi uteacher wangkhona uvela kuphi umhlubulo
uDube uyaphambile egcizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na
kumele ukuthi kubonakale ukuthi yizo yini kule kulama minerals kuleyo ndawo kumele ukuthi kwenze exploration so ke abantu abayebegebha lawo abantu abayebesenza exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa uexplorer uyabhoda yonke indawo then nxa sebekutholileke ikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitane
abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe umnumzana Josiah Skhosana ohlala ematundulwini village ngomunye wababe lo mcabango onje
Uthola udubo lwemali lapha. Hayi imali ke wena yinkinga. Ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise. Kodwa mina nginemali engiyihola yepentsheni but ngingayiso. Sasithi ngqinde okukhulu la esebenzi zimtshaye down ngoba uyalo ndoda la uyathintsha kwathi
izakhamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholiswa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU-PF. Unkosazi Pretty Msimanga uyachiseka.
Uzafika ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo. Bese sifika thina abantu esisebenzela iphathi sicine singasangenanga kulezo ndlela. So ngesikhathi nxa kufolisa kuma labezanifeku angazenzweli. Fithi ukuthi ngabe izane efolisayo ngabe yami ngiyathola ngidli njengabantu ngendlela engisebenza ngayo. Ngendlela engisebenze ngayo emahofisini ningazi. Kungene omunye ongasowe iphathi yami ngibekele ubantu.
Banengi abazenzela inhlelo zokuziphilisa bathole inzuzo. Iluba Self-Help Project, hand in hand. Iqembu lezakhamizi zenzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Ya iprojekti le siyasiyiqalise sizwe sibe labo babanje abalutshwane. Sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi. Sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lowa. Sasesithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga. Sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanisa. Sathi ngcono sithenge nini imbuzi. Sasesizifuya ke imbuzi zona lezi sabalazo seziningi. Sasesithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala. Okwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhathwe abantu balapho kulungiswe indaba zemfundo lezempila kahle ngimana e-Studio 7 eLupane East igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemeleka kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethekelele esigabeni seGeorgia khonapha eMelika ngolwesibili besiya khankasela usekelo lomthetho wokulondoloza ilungelo labavoti okulakho ukunika uhulumende amandla ekuqhutshweni kokhetho. Iziphathamandla ezikhokela inhlelo zezempilakahle kwelemelika uDr. Anthony Fauci noDr. Rochelle Walensky bamise phambi kwedale lesenethi bechasisa ngehlelo zikahulumende kamongameli Biden zokuphathwa kohlelo lokumelana le-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa lokubulawa yileli gciwane liqonga okwethusayo. Amalunga edale lesenethi kumabandla wonke ezombusazwe aveze ukukhathazeka ngokusilela kokusetshenziswa ukuzihlola ukuba umuntu ule-coronavirus nalo bahatshi ama-testing kits. Udubo lokusilela kwempahla esetshenziswa nsuku zonke lokudla emavinkileni amaningi akwelemelika lobikwa lokhe lusabalala ilizwe lonke emavikini ambala edluleyo ngesikhathi umhlobo omutsha wobhubhane lwe-coronavirus owe-omicron lawo usabalala okwethusayo. Umumo womkhathi lawo ubikwa ujikisile sokuqanda okwamagama. Umongameli Cyril Ramaphosa waseSouth Africa onguye umgcinisihlalo wohlangothi lwezomvikela enhlanganisweni yomanyana wamazwe angezansi wezwekazi le-Afrika owe-SADC ubike ukubana sokule ngqubela phambili ekhanyayo empini yokuzivikela ekuhlaselweni ngamalekatha awesimuslim ebusa amalawulo kwele Mozambique ngemva kokuthunyelwa webutho lomanyano ele-SADC nyakenye. Lokhu ukutsho emhlanganweni oyenzelwa kunenawe owe-SADC.
Esigabeni lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla, silomnumzana Nkomi yaphi Msipha odabuka eMzola eLupane enyakatho yamaNdebeleni otshayela imota ezinkulu kwele Scotland. Umsipha waqala ukungena ezimoteni ezithwala abantu kobulawayo enguwindi. Wagcina ethola ilayisensi yokutshayela imitshova edolobheni leli eyayisuka e-Country Park isiya eNkulumane engakayi kwele Pilitane, lapho afika watshayela khona amabhasi athwala uZulu. Okwamanje utshayela imota ezinkulu ezithwala impahla. Nangu exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Foka mkhuzuli ndabuka elupane.
Yebo,
ngakwazisa. Phansi emaguswini komnyambambile le komkhalanyoni.
Yebo.
Ye eMzola.
Aha, akutshela abantu ukuthi ungapi kula manje.
Njengamanje ngise Scotland. In United Kingdom, so njengobona nje ngisemsebenzeni njengamanje mbamba mangolongolo lo. Ubamba indlela lana ngithwele i 44 ton behind me la.
Yeah, so behind. Utwele ni kula mkwini ni kula loko kutwele?
Lana ntwele yinto aba sebenzisa uwaka ama whisky la kwa webon. So all this wheat stuff is at the back there. So inside deliver la pana la pe etingeku kuti iye kona kuma distilleries.
Iwaka za nukwenza kono?
Kulomsebenzi hayi ngile 2 weeks ngoba before that vele bengisemabhasini for 7 years lapha. So sengiwabalekela amabhasi manje kushuthi isikhathi ngiyena la kubo mangolongolo ngithi hayi umuntu okasebenze yedwa lapha ahlukane le public yabo uthola ukuphumula kancane.
Yiyo amabhasini kade usenzayo.
Yeah, emabhasini bengisebenzisa i-service bus, so ngithatha abantu ngibese endaweni zabo lapho basebenza khona ngibabuyisele emuva abanye besiya kuma-shopping yabo. So that's a service bus, akusiyo la ma-tours ukuthi behambe izindawo, but hayi bekusebenzeka khona kodwa-ke kulama-challenges akhona la.
Singathi-ke ekhaya vele wakwenza khona okukhumbe ukufundele khonapho.
Ya, kahle kahle ekhaya laphana ngiqale vele bengichovisa bengisemchoveni, so kusho ukuthi ngiqhubeke ngayo le trade yabona. So besingabafana bomchova bekuthiwa hey bayahlupha lapha.
Uyabona wawuwindi kumbe umshayeli?
Ngaqala ngingiwindi ngisaqogelela imali yokuthi ngibe ngumshayeli. Emva kwalokho-ke ngayithola ilayisensi, hhayi ngaba-ke yimina engibamba indlela lami ngaholela owind yabo. So kanjalo kanjalo nje namhlanje sengila kunini ngifisa vele ukudonsa omangolongolo abakhulu laba. So but hayi sesikhona.
Omunye kade mbuza ukuthi wawutshaya ngaphi mpophoma Bulawayo kumbe wawutshaya
ama-routes engangiwashayela iMagwegwe West, Magwegwe North, iluveve kwabalanda laphana noma i Country Park to Nkulumane uyabona kosekusini.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Sokwe akuzima ukutshayela amangolongolo la amakhulu lawo?
Hayi hayi, ma ivele ule nhliziyo yokuthi ufuna ukufuqa le zinto ezinkulu uyaku-enjoya nje, uyazi ukuthi it's enjoyable. Okumkhulu ukuthi unanzelela ukuthi uhamba ngento enkulu njalo uthwele umthwalo onzima. So uplane ahead ma uzo ma unoma uzofika lapho ngathi kuyaxokozela khona nge transport nge traffic landani nje ube lonanzelelo yabo njene ma ungena endaweni esingathi zinciphile ukwazi ukuthi uyigega kanjani unga uwisi ama street furnitures abakubiza ngokuthi ama lights land ama sign posts and all that to avoid all that and pedestrians as well and cyclists.
Aha, singathi kunzima kangakanani kodwa emgwaqweni kula ngapho eIreland.
Akukho nzima but abanye bayakwesaba kuya ngomuntu I think but akukho kunzima yonke into uyayifunda nje mawulesifiso.
So wena wakufunda wakubona ukuthi hayi lapha sokuchayele njengoba usuka ngakho ekhaya vele ukwazi.
Yeah, but ngifundile nakhona lapha ngoba indlela zalana zinciphile kakhulu yabo. Asifani nezekhaya indawo ngithi sile mgwaqo ebanzi lana kutight. So yeah, kudinga
ukufunda. Abafuna ukuba njengawe kumele benzeni?
Yeah, kumele bafundeke ke labo bathathe ilayisensi yakhona. Lana uthiwa ngu-class 1 lo ucategory C plus E. You are articulated. So awuthi ke sokumela ngubalekele lana kulomfo engimlandelayo laphana sokumele sihambe lapha ngiyaxolisa
siyabonga kakhulu ke phosela ukugcina nje usihambele baba.
Hayi, ngiyajabula ukuba lana balaleli. Ngijabule futhi ukumfaka emsakazweni Kips.
Yeah.
So angithi ukulibalekela ngizophinda ngiqhume emalangeni. Inkosi Nkosi.
Umnumzana Nkomiyaphi Msipha isizalwane seZimbabwe esidabuka eMzola eLupane ubexoxa leStudio 7 eseScotland. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa eHarare atshaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Athuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 kumvimbitho. Amapolisa aseBotswana athi abophe abantu abangafika ikhulu abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela ye-COVID-19 awukuzibazela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.